Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lefukanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 25 kuNhlangula 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ezinye isitolo zeHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Umphathintambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi imali esithenga ezitolo lidola leZimbabwe kuphela lona elihlanganisela ibhondi lama-RTGS. Inyathelo leli linconywe ngabanye kodwa abanye abagoqela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa bayalisola besithi kalisoze liwulungisise umnotho weZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ubesanda thembisa ukuthi imali yeZimbabwe izaphenduka ngomnyaka ozayo hatshi kathesi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuTsheranga lolu daba.
Umona njengani into esasikhangelele ukuthi izenzakala kodwa angibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So uzahlupha ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi lamuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Sitho ukuthi ama companies akasela enye indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezimdola.
Manje ubona ungani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asoze sibone isisindo sisiwa na
sizawa sibili kodwa udubo esizaba nalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isindo sangikhona simi njani ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama US dollar kumbe lama rand kumbe lamaphula. So sekusitsho ukuthi abantu abalama US dollar baza qhubeka bethengisa ama US dollar abo ku black market kumbe ngendlela ezingavunyelwayo. Abantu njalo bazaqhubeka bezama ukuthi badinga ama US dollar ngoba abantu lapha abalathemba ngezindola ukuthi liyakwanisa ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izindola lahlela lagcina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengami uyilo udubo oluzahlangana leZimbabwe dollar leyi ukuthi abantu abakabi lethemba lendlela lezi ubaba uNcube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zesithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika, lokhu kusokuzaphathisa ukubona njani?
Angiboni ukuthi uzaphathisa lutho ngoba uthi ukuze sibe nemali esebenza eqinileyo kumele sibe le production, kumele industry isebenze. Laye uhulumende uyakwazi lokho, uke wawutsho ngaphambilini through ama abaphathintambo abathiyeneyo. So angibona ukuthi ubaba uNcube ukwenzelani ukuthi abuyise izimdola, kodwa iqiniso elikhona yokuthi nxa kungela production izimdola leli lizaqhubeka isisindo sangkhona sisehla kakhulu. Njalo uhulumende yena ngokubuyisa izimdola ngokubhani ama US dollars ngani uzama ukuziprotector yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama US dollars.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi kwezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwetheswa kweziphathamandla zezanu-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kwezanu-PF. Abasakhulayo laba baqambe iziphathamandla zabo ezivalisa umnumzana Joram Gumbo lomnumzana Obedi Mpofu ibili laba ukuthi baqhubeke besiza emahofisini ezanu-PF lapho abasebenza khona. Vatenga usibalu kulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika emsulwa kumele achasise ukuthi kungani imsebenzi ye corruption ibisenzeka kwezemali engenzi lutho. Abanye abetheswa amacala enkohlakalo abaqanjwe ngabasakhulayo laba bagoqela umnumzana Whitney Chivayo, uTafazwa Musarara owenhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe, kanye lo nkosazana Henrietta Rushwaya oweZimbabwe Miners Federation. URushwaya ubikwa ethembise ukumangalela abasakhulayo laba emthethwandaba esithi bamhlambazile. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Angliston Spanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabatsha bezanu-PF and sikholwa-ke ukuthi njengoba bebaqamba sifuna ukubona-ke ukuthi yena uhulumende le umongameli uMnangagwa uzababopha yini abantu bakhe, kumbe i-anti-corruption commission le-crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe. Njalo sifuna ukubona ukuthi bona baba baqanjiweyo bakhona bazarisayina yini, ngoba yibo akade vele omankuja bona laba yibo kade besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifaka ezitridini beqhatshwa siphatheleni sibesebenzayo sisebenze nzima bona besidla nje kuphela beluthi imali. Kodwa-ke sikukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi i-anti-corruption commission izabalandelela yini babophe, nokuthi yena umongameli laye uzathini, uzabagcina yini bengamaminista kubuzabaxoti.
Ye, kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakali ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla lezanu-PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olwe-corruption?
Sifuna ukubona yikho-ke sikuthi thina yelithi must test kaMnangagwa ukuthi sibone ukuthi usirias yini ngokulungisa ilizwe. Singabona ebabopha ebagumba abaxotha imisebenzi thena sizavuka, yikho kuzanika i-total confidence ukuthi simthembe ukuthi into abayikhulumayo bayayenza. Kodwa okathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane, sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini, kumbe njalo laba bantu bazaqotsha imisebenzi. Nxa bengasaqotshanga imisebenzi kuzavusa umsindo, ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe. Thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise, abaimpilo zabantu zibe ngcono. Kodwa-ke zonke zibengaqotshwanga laba amasela njalo bengaqotshanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende.
Kodwa-ke akusoze ufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inoni?
Hayi, ubufakazi ubufakazi kudala baba khona ireport ka auditor controller and auditor general umama lwalo Shiri kade yakhuluma ama report ka auditor general ahlale khuluma ngokuthi yena kule imali kule moto ezatshontshwayo into ku public domain yizo izinto abantu vele abantu kuvele ku public domain kusaziwa so ubufakazi bukhona ireport ka auditor general yavele yakhuluma ukuthi kule imali ezacatshayo uDoram Gumpu kule imali abangasaccountelanga so kakusetshenziswa leyo report eka auditor general ubukhona vele ubufakazi
kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakhona abantu yabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe asibonanga lo yedwa owabothwayo ngodaba lolu
ngisithi mina kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi khathesi uzayenza yini futhi wathatha yeminyathelo njengoba khathesi intsha yezanu p f siyiyo ekhanyisa ihamba phambili ukuthi yena akakuqhutshi sebeqamba abantu so kuqala wazikhulumela yedwa engela khathesi ngicabanga ukuthi uzabe le-pressure ngoba izyouthi lidiyo sisithi esimfaka i-pressure so sibona ngani uzaba le-pressure yokuthi ekubotshwa omanguja vele savela samosa sola ukuthi uvele umrenewelele i-contract umanguja sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involve ekugangeni
umnumzana Anglistone Sfanda uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulezigebengu ebezihlomile ezingenele owesilisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu zamthathela imali efika unkulungwane ezingamashumi amathathu $30,000 lemoto yohlobo lwenisane kanye lombhobho. Izimlife.com yona ithi kulesizalwane sakwele Lebanon esesimangalele unkosikazi Grace Mgabe enkantolo sisithi kumele asihlawule imali engena phose ku $4 million ngokusihlambaza kanye lokusihluthunela indlu yaso eHarare. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngoRafael Ncube awami umbono bakithi ukuthi into ezanywa yi-Minister of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi vele sayehluleka ukubamba imali kusukela ngo-1980 idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi lingasakwanisi ukusetshenziswa sesihamba sithwele amaqubaquba ezimali sabhala i-barriers check yaba yiyo esebenzayo yazi yagcina isisesulwa abanye ozero ingasasebenzi sesihamba sithwele imali ngamachanga nebhenki sikhweza phezulu kwamabhasi kathesi siphiwe i-United States dollar sayehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation laze lacatsha laphela dusa aze sasigcina sesiprinta ibhondi. Ibhondi lalo liyehlulekile vele liyehluleka namanje lanxa ukhuluma ngevalue yebhondi ukhuluma ngento engasebenziyo. Kwaze kwa-introduswa into okuthiwa yi-RTGS layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eyaseyasehlulayo kudala vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphendlela akulanto abayenzayo la hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months uzabona ukuthi into leka ayisebenzi labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu besiluzisa izinto esilazo esikade sasisebenza. They are desperate, these people. Abaselanto abakwanisa ukuyenza sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka lokhu yonivele isizilumile inyoka ingaziluma ivele ngaziyibhanditshi izakufa kuphela because the body is poisoned lapha vele sesiphunguzama into engaso ziphumelele. Ngiyabonga.
sebefike imali yama-RTGS lamabhondi nothi lawo siyimali yeZimbabwe, kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki noma singahambe kubo ama-ajenti siyithole imali yakhona, ukuze kuna siyadinga lapho ngcono, ngoba ukuthi kade sihambe kuma-ajenti akhona siyidinga imali leyo siyabe siyiswela. Abaphrinti-ke ibe yiningi, ama-$10, ama-$20, ama-$50 itholakale, nakhona kusithenga ngamafoni kokuphela. Kodwa ngiboni ukuthi vele sizaphutha, sizavela futhi ku-2008. Ngombono wami, uJabulani Dube Shiruku.
Ngisho ngithi ngalokho ozokhulunywa uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali ezamanye amazwe njaborand kula US dollar kuyibugebengu babo, ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla, njalo irandi selikudimandi kakhulu, njalo ipopulation yeZimbabwe yonke abantu bahlupheka beseSouth Africa. Babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka. Kumanje ilizwe lilendlala, ezikolo kuyahlutshekwa abantu abakwazi nokubhadalela abantu abantwana izikolo fees. Sebethi bona akusebenzi ibhondi. Manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto eSouth Africa. Uzobuya uzodangana eSouth Africa ngoba irandi lingasavunyethi lisebenze eZimbabwe. And into ekhona yikuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi. Bazoyibisela yona liyana indaba yokuthi uthole ukuthi ibhondi kwezinye indawo, irandi kwezinye indawo balifuni, bathi ibhondi yimali. Besenzela osiphatheleni, ngoba osiphatheleni labo ngabe government vele, ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha, iyigovernment engcolileyo yona. Baqale manje ukulutha lona irandi. Ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona pha eZimbabwe iphethe amarandi, baliwise irandi bakunika amabhondi. Besazi ukuthi bafuna ukugcina lona irandi ezindlini zabo, bona abe igovernment yale etshontshayo vele. Baganga loba walo mnangagoro. Kangekabi nje ungcolile nje.
Kubasakazi nabalaleli, bakithi hayi isikhalo shiwa ngesemali le esayiphiwayo lokuthi umuntu ongenayo ezinhliziyweni zabantu. Ungabi uyatshela nje bonke abathenga into ezinjengezifuyo, okuthi goqela inkomo ombuzi siyaphezulu, ngabe zithengwa ngama-US oro iRand, ngoba uyathengisa inkomo yakho uyochisa usiyadinga esitolo, uzobe fika besithi bafuna idola, abafuna ibhondi. Lakho ukuthi umuntu ngento yakho eZimbabwe kusela zivela koko South Africa, Botswana, umuntu lo uyabe ethenge nge-US. So lapha manxa usithi ethengise ngebhondi leyo, njengoba kati aliphumi ngale komngcwele, kuyabe kufuze ehoda phela, kaliphumi ngale komngcwele. Sho kasinanzeleleni line liphatha ngezabantu, likhangele, lingakhulumi ukuthi into izaluma, likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo. Kule one into elokho ngiyikhangela ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu okhangela ama-prize. Abantu bangikhona basebenzela ngathi. Sicela nje ukuthi like likhulume ukuthi abantu labo basebenzela ngathi. Sebebambe abantu abangaka.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawo uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungene kulanga lesihlanu izolo ukutshengisela kukaZulu wele Georgia, yena othi uhulumende kumele enze ukhetho lwesiphangiphangi njalo aguqule indlela abusa ngayo. Ugatsha lwezempilakahle kuhulumende weMelika soluqatshe owake waduma kakhulu emdlalweni webasketball eMelika uDikembe Mutombo ukuthi aphathise ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola eDRC okulilizwe lakhe lomdabu. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili kwelemelika namuhla sikhangela udaba lokubotshwa komunye owesilisa ovela eZimbabwe umnumzana Tapiwa Musonza yena otshaywe ngamapolisa eWashington DC ngomgqibelo esithi ubezama ukulwisana lawo. UMusonza ubikwa engenele kudaba lokubotshwa kwabanye abasakhulayo ngamapolisa angabantu abamhlophe ezama ukuwachasisela ukuthi abasakhulayo laba bebemsulwa. Lokho kwacunula amapolisa la aseqala ukumhlukuluza amthela izankosi lomlilo kagetsi emzimbeni. UMusonza yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili la sishiya galolunye uqede amalanga amabili esesitokisini kodwa ukhululwe izolo ngemva kokubana abatshutshisi beyalile ukumethesa icala. Udaba lolu lucunule uZulu waseMelika ikakhulu abantu abamnyama njalo lugcwele emisakazweni lemaphephandabeni. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika lazo zicunukile. Ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe yinto nje ehlala isenzeka eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Okwakuqala ngifuna ukuthi ngiyajabula ukuze ukuthi umfana uMsonza was released by amaphoyisa and ama charges have been dropped against him. I-relationship ngapha eMelika between amaphoyisa amakhiwa and abantu amnyama is very complicated because of i-history ekhona lapha eMelika going back to slavery or Jim Crow segregation. It's always been a history of confrontation and amaphoyisa have always been seen is at the forefront of implementing some of our policy law against abantu abamnyama. So I think this incident is yet another reminder of how much work still needs to be done between both sides.
Amapolisa angamakhiwa kanti kungani engafundi ukundaba zokuhlukuluza abantu abamnyama osokuyinsaka vukela khonapha eMelika?
Ngiyacabanga ukuthi ama-reasons akhona maningi but primarily ngathi i-problem ekhona is i-racism. Okuningi abantu abaqhatshwayo emapoliseni khonapho not ngabantu abababiza besithi blue collar is not abantu abafundileyo kakhulu abanye bangikhona so labo balama-prejudice abo where they come from. So ngathi i-racism leyi is one of the big problems underlying i-behavior yakhona. And kathesi ngihulumende ekhona ekamumzana Trump, i-racism lay and the prejudice against abantu, not just abantu amnyama, but ama-Latin American akhona lapha labo, it is heightened under umumzana Trump lapha eMelika.
Njengomzali nxa ulakho ukukhulisela abantwabakho kuleli lizwe uzwa njani nxa ubona izinto ezinje zisenzakala ebantwini abamnyama?
Ngizubuhlungu mna ngilo mntwana umkazana but it doesn't matter ukuthi umkazana umfana. Ngizwa ngisesaba sibili ukuthi nxa sekhula we know abantwana ama-teenagers and so on nxa bezihambela they can easily be profiled. Kwenzakala even to thina ama-parents we get profiled. So what more abantwana bethu? So sisesaba, we feel we have to educate them extra and asifuni ukuphila njalo like we are second class citizens where we have to tell abantu bethu to be extra cautious which other people in the society abayenzi njalo kubantwana babo bayazihambela nje. So you feel as umuntu ukuthi it's unfair, but again, nxa ufuna umntwana wakho to be safe, you have no choice but ukumfundisa. Nxa uhambe esitratini, uziphathe kanjani if you want to come home safe ntambama.
Umnumzana Kelvin Manduna, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD eHoward University. Mgqibe ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leCameroon lizabhuqana leleGuinea Bissau ukuthi eleGhana linqikilane leleBenin. EleZimbabwe lona lizadibana leleUganda kusasa. Izolo i-Ivory Coast inqobele South Africa nge-1-0. Tunisia le-Angola zibe ngutshikilo obhanqa 1-1 kwathi iMali yabhaxabula iMauritania nge-4-1.
Laphuma labe lihlilanga lemvelo yonke yayibukeka inhle abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezina nti kwaze kwamnandi. Bathini? Hawu, bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama. Ufoka nyongolo, ufoka mkabuku, umafukufuku. Bathini? Umkali wesiziba ngubani na? Inkunzi emnyama. Inkunzi emnyama. Inkunzi emnyama, ufoka mkabuku. Ebonge mafajili kwa kalisita.
Kanjani kundawana zomhlaba lapho lingaba likhona kumagumbi omane. Siyalubonga uxhaso lwenu abalaleleyo nababukeleyo uFacebook. U-Aaron Dube uFacebook lapho twenali. Kukanjani Nkomo? Hayi, sivukile Mthembo. Thandazani moyo. Lawo yabuyatsho uthi nkubhekile Nkomo. Lami kubhekile khonapha kuFacebook. Ngobani ilungelo Nkomo? Nawutshona mavuko emqabuko. Kunjani Nkomo? Musa Mazibuko tjena baba Nkomo, livuka njani? Ngapho ngicela ungivukisele abakomathema enkaye lamathitsha egonye primary labantwana bonke kulesiya sikolo ngilethemba balalele Mazibuko. Lawrence Thabo Ndlovu, wena uthe livuka njani? Mfoka Nkomo, sengiphethe kabi angazi noma ifoni yami okungapho. Ngakimi kuvele kwaqumeka ivolume izanu PF ayisakwazi ukuthi kuba azophelelanga umbiko wakhe lapha uNdlovu. Kodwa Ndlovu, mbona ifoni ngeyakho. Abanye abalaleli bathi hayi njengomusa Mazibuko lapho Ndlovu utsho ifoni yakho, ifoni yakho ngapha kimi konke kuhamba kahle. Blessings Nqonkomo mfowethu, siyakubona usibukele, siyabonga. Clemens Mzola Dube uthi wena morning, siyabonga. Siqhubekeni, siyibambe kanjalo. Sisiphetheke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla ezithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika ayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zezanu PF amacala enkohlakalo yintshalo elibandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Kwanele likhumbule zikhona iza kusihlwa ngowa-57 mina la itshone kuyo.